nkulungwane lenkulungwane zabantu bezithe gwaqa enkundleni ye-White City Stadium koBulawayo, uZulu ehlonipha imisebenzi yabezomvikela. Esethula umbiko wokunanza leli langa, umphathintambo wakoBulawayo uNkosikazi Judith Ncube ubone ukuthula okukhona elizweni kanye lemisebenzi eyenziwa ngabebutho eZimbabwe lakwamanye amazwe.
Lilanga eliqakathekileyo kwenza abantu baqedisise ukuthi vele imisebenzi yebutho yiyiphi layiphi, ngoba izikhathi eziningi abantu sikazithathe sithi thina umsebenzi webutho ngawokuthi nje bephongudisend ilizwe beme khonapho, kanti kukhona okuningi abakwenzayo nge-community development.
Ilunga ledale le-Central Committee yeZANU-PF, uNkosikazi Molly Mpofu, uthe abantu kumele bahloniphe abebutho njalo bengaqanjelwa amanga kumbe ukusetshenziswa kumikhuba yenkohlakalo.
Unguye omkhulu wabo namajaha lawo, so angibona ukuthi kunesizathu sinje sokubaqambela amanga ukuthi ebenze lokhu, sebetshontshile, sebetheni, sebegijime bayenza lokhu nalokhu. They live under instructions. Ngibone ngani ilanga eliqakathekileyo elibenze bake batshonele khulu ngekhonisa besihlangene labantu ababavikelayo. Silapha ngenxa yabo, sine-faith on them ukuthi akula nto engenzakala eZimbabwe when these guys are still there in this ladies. They are very proud of them. Engingakutsho ukuthi mina ngibonga uhulumende, upresident wethu, ukuthi uyasinika ithuba lokuhlangana nabo. Uyasinika ithuba lokuthi basondele phansi kwabo. Singabisabi ukuthi laba baqambela amanga, we have to be there to defend them. Ephalamende, you cannot talk about them because you are there to protect them. Because it belongs to this nation. I thank you.
Owaphatheka ekubumbeni ibutho lakuqala eZimbabwe, uRichard Kennel Chingadube, uthi leli langa liqakathekile ngoba kunanzwa ibutho elasungulwa ngo-1980 ngesikhathi sokuthola uzibuse.
Ye, hhayi lilanga elikhulu emasotsheni wonke i-Defence Forces seZimbabwe esingathi thina yi-birthday every year ngalesi sikhathi ngemva kwe-Heroes Day kuba le-Defence Forces Day elihlanganisa amasotsha wonke batshengise ubungcitshi babo, betshengisa njalo bekhumbula njalo ukufonywa kwe-Zimbabwe Defence Forces ngo-1980 ukuphela kwempi kwafonywa iZimbabwe Defence Forces eyahlanganisa amabutho amathathu, izandla leZipra leRhodesian Forces zafoma leli butho.
Abanye abaze emkhosini lo bathe inhlonipho enkulu kubutho leZimbabwe bethi liphethe kahle umsebenzi. Omunye wabo ngumnumzana Absalom Sikhosana, isakhamuzi sakoBulawayo.
Lilanga eliqakatheke okumangalisayo ngoba kulapha esihlonipha khona ukuba khona kwamajaha lezintombi ezisinika ukuthula elizweni, ezenza silale ubuthongo bethe ngoba sazi ukuthi sivikelekile. Lanxa kukhona khathesi abanye abafuna ukusidalela ukungahlaliseki elizweni lakithi, siyethemba ukuthi ngobukhona babo bazasiphathisa ilizwe lethu liqhubeke lilokuthula, sihlanganisa amakhanda sisebenzele ukuthuthukisa ilizwe lakithi njengemuli yeZimbabwe. Besiqinile, sibe neqiniso ukuthi akukho okungasiphambanisa ilizwe ligcine selingamanga kuhle. Ngakho-ke leli langa liqakatheke okumangalisayo ngokunanza umsebenzi wona lo omkhulu okwesabekayo ophethwe ngamajaha lezintombi ezisembuthweni.
Owake waba yisiphathamandla sebutho uRichard Kennel Thomas Ngwenya, owangena kubutho evela empini yenkululeko, laye ubuke okwenziwa ngabebutho.
Ilanga elihle kakhulu, thina njengabantu bokuqala bokulwela inkululeko yokuqala ama-officers ezeTNA siyalemukela ilanga leli siyakubuka konke okwenziwayo okuningi singazake sikukhulume kuzakhulunywa ngabanye abangabi bakubona kumbe kulezigwenxa kumbe akulazigwenxa sithi akuqhubekele phambili.
Osakhulayo omele isigaba seNdube loBhengula constituency edale lePhalamende ofunda eNdube High School uSthabile Nkomo uthi baze ukuzobonisa abebutho ukuthi baqhakatheke kangakanani ezweni.
Wazi like ilanga leli ngelokuzoona amasosha ethu. Kahle kahle sizolifile phetha labo ilanga leli sizobatshengisa ukuba baqhakatheke kangakanani elizweni lethu leZimbabwe. Amasosha ngabantu kahle kahle abayenza ilizwe liqoqeke kahle kahle ngabantu like abayenza kube le order elizweni. Amabutho asobantu kumele sibayesabe kahle kahle ngoba ngabantu abafana lathi. I-difference yethu lamabutho ukuthi laba bantu ngabantu abayenza kube le order, thina asingabantu kumele sisebenzisane nabo, kumelanga sibayesabe or sibathathe njengabantu abayisabisayo, but kumele sisebenzisane labo ngoba abantu laba vele yibo abantu abayenza ilizwe leli leZimbabwe kube yizwe leZimbabwe kahle kahle.
Imuli zabakubutho yizo ezize ngobuningi enkundleni eye-White City Stadium ukuzathakazelela ilanga eleZimbabwe Defence Forces Day labasakhulayo abaningi. Umabhalane we-Council yakoBulawayo uMnumzana Christopher Dube laye ubekhona e-White City Stadium njalo uhulumende ubonye kakhulu i-Council yedolobho lakoBulawayo ngokulondoloza indawo ebekwa amaqhawe esabelo eyeBulawayo Nkulumane Heroes Acre ihlanzekile. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.